kumele sibili sinqobe ikwe sukhangelele ukuthi sizanqoba ngenxa yokuthi amagqwetha ethu afake izizathu eziqinileyo kakhulu esibona ukuthi zilomkantsho njalo izizathu ezingasuthisa bonke ojaji singathi ukuthi enye into esikhangeleleyo ukuthi iSupreme Court nxa iyethula sikhangelele ukuthi nxa ingayethula into engakhangelwanga nguZulu kumbe isinqumo esingahambelani lomthetho sibona ukuthi kuzaba into eyangisayo kakhulu. Sikhangelele ukuthi kwesinye isikhathi iSupreme Court izafuna ukuthi igcine inhlonipho yeSupreme Court igcine esingathi thina yidignity ngesikhiwa ukuthi iSupreme Court yabe ikhangelelwa ngabantu njengedale elile sisinto kumphakathi.
iSupreme Court ingavumelana le High Court ukuthi ayi laphambanisa kumelanga livunyelwe ukuncintisa liza kwenzani? Singabona yini lisekela amanye amabandla amancane aphikisayo ancintisayo kobulawayo endaweni lapho obekulabantu benu khona?
Nxa kungaba njalo kutsho ukuthi kuyabe kumele kube lomhlangano omkhulu Citizens Coalition for Change njalo kube yisiphithiphithi ukubuza izakhamizi ukuthi sithathe nyathela bani, ngoba nxa mina ngingakhuluma kathesi ukuthi sizakwenza okunje singabuzanga umphakathi mbona ukuthi singaphambanisa, kuyabe kukuhle ukuthi kube lama-consultations abantu bebuzwa ukuthi senze njani njalo kube kwenzwe ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi sethule umbiko oyabe uqakathekile ukuthi sinikeze abantu.
Bakhona abathi lapha lazokhela amalahle ngokwehluleka ukuqoqeka kuhle njengebandla, uthini ngalokho?
Thina njengebandla sibona ukuthi kuyisimanga ukuthi umanji uza kuthi yena abe-TCC abafikanga ngesikhathi, kukanti-ke bona abezeka abayibo ababethatha amaphepha awe-nomination bekhuluma bekufaka kuma-affidavit befunga besithi abe-TCC bafika ihola lesine lingakatshayi, kanti bafika bangena e-nomination court ihola lesine lingakatshayi. Yikho lokho esikuzwayo yiZimbabwe Electoral Commission, kodwa omanje bayothatha ezinye izinqumo esingakwazi ukuthi zivela ngaphi. So ngibona laba abasoli bandla abantu nje abangazwisisi kahle ukuthi indaba isuka ngaphi isiya ngaphi. Nesikwaziyo ukuthi abalunga Citizens Coalition for Change afika e-nomination court ihola lesine lingakatshayi